Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 22 kuZibandlela 2023 ngoKhefutube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagungena wayethembisa ukubana uzadila le-corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Kodwa esikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa lonyaka.
Abantu be-opposition special njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abakwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni. Bebotshwe bengabotshwa, nakusekusafika ngala abantu bebutheni sekutshengisa umpikisa, sekutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu eopposition ngale sebebotshiwe.
Kodwa bakubandla leZANU PF party kubotshwa amahlokandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi isivuno sizaba khona kancane noma lingasoze kube yinto enkulu, kodwa-ke hhayi i-irrigation izatuqa ngoba umumbu usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selufane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Uluseseswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Salothulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esizela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU PF party kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubana nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU PF, umnangagungena wayethembisa ukubana uzadila le-corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo. Wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa esikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
USiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezelwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha, ama-members of parliament, loZulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathethi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuZanu noma uTriple C, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabatheni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane, sime ndawonye kubana ke siqeda uDubo eliselizweni. uDubo ke unguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze, esikhuthazela abantu kathesi sethi siya ke kuma-process okukhipha ke ingwalo zethu, ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe ukubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela igugurawundi umbhuqazo wegugurawundi badilize i-industry badilize zomnotho sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo izikolo kazisasebenzi izibhedlela zisasebenza kula mithi impilo nje inzima kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980 ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka soze bavotelwe ngabantu ngakho-ke sekumele batshaye abantu bethusele abantu ukuze abantu babavotele
uncuba uthi akusuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka
isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023 njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota kuzabe sokonakala izinto eziningi kuzaba lokwethusela okukhulu lokutshaywa kwabantu okukhulu ngokuba phela laba abasezihlalweni laba ababusayo besesaba kakhulu ukuthi akusoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe ababuse ngakhona ilizwe akusoze kubangalise ukuthi ubone kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kusiya phambili ngokuba isimo sitsho kanjalo akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu
kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandakezana uPF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe
lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla usuka kuzani PF kumbe usuka ku-opposition as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa and lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown you know yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu upresident Jim Nangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sokungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezithiyethiyeneyo siyabona ama-skimishes ezenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikitha sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwane babenze amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe lapho eZimbabwe sesekhethweni
umlethu uphinde wathi ibandla lakhe likangasela ukhetho ngokuthula
lokho okuthi uthiwa there is a tension in Zimbabwe akula tension eZimbabwe siyazikampenyela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu PF lathi sekhampeni ngokuthula ngoba umongameli othulane sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and siyafisa ngazonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu PF izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa you know another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithandabuza yinto vele
kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Jobu Sikhala abotshwa esethiswa amacala okuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyil usikhala lokhu evalelwe amalunga ebandla lemthokazi Republic Party labo bavalelwe entilongweni baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe namhla sixoxe lomunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka
igama lami ngubishop Sithole ubishop Sithole waselupane ejotsholo wathi ward 13 esigabeni ekuthiwa yikwarayi area kwarayi area ye mina ngumlimi ngile irrigation engilimayo okwamanje kurigeshini ngisengibhizi ngokulima umumbu ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane erigeshini sengikhiphile imbhida ade ngibhizi ngayo okwamanje sengibhizi ngomumbu kodwa-ke hhayi kuyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi isivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu kodwa-ke hhayi erigeshini zadobha ngoba umumbu usuvuthiwe le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane ukuthi kuvikele izanje babeqala ukudla abantwana babeqala udobhadobha amakhomane
lizavuna njani lonyaka xa usuqathanisa leminye iminyaka
asembala emasimini amakhulu ngiqathanisa umnyaka ophelile hhayi lonyaka kuyathembisa kibo bonke nje kodwa lami ngiyabona kweyami isayithi lonyaka kuyathembisa sizalima siyakunyaka kuyathembisa singavuna ngoba izulu likhona izulu liyasijabulisa kakhulu unyaka lwana waphelayo heyi kwakubuhlungu kwenzima kodwa lo nyaka hhayi lapho engikhona mina ekwarayi mbonazo athi kulobubele ngoba liyana njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima sesiqedile ukulima sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele kuze ukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani kodwa-ke hhayi kwezulu asikabile complain sisazama liyasithembisa kakhulu hhayi kancane
lo ngumnumzana Bishop Stole umlimi ohlala eJotsholo eMathebeleland North uJason Movevi owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane ulakho ukuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka 2020. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba isithunguza leHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi. Sohangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwampanye amazwe ngamafitshane kula bantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kwele Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lwe-Chinese Lunar New Year lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters upope Francis umkhokeli wamaRoma ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho sazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini sixoxa lenduna uMathema oyinqameni siyakwamukela kuhlelo nduna
edube bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini laphuma kudala khona le kusakhuluma ilitshe okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolwesithathu kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo kwazilwa-ke kuze kufike lamhlanje kulokhu kuzilwa kuhlonitshwa leli langa kuhlonitshwa lolu suku ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlulweni wezansi emandebeleni ngathi emathebeleni sawo yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi ikakhulu okuphathelene lenhlabathi ukubamba inhlabathi ye lokho lugciniwe lolu suku sibe lo ikakhulu la namhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi abantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kunye ingxenye yemisebenzi yona leyo anti kuthiwa ebuduneni lapha kugcinwa yona i-culture ngingathi isiko kwaba lisiko-ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusitshele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebi njalo kungaba labanye abantu abajala ukuthi basebenze kulelo langa lolelo kwezinye isikhathi kuba lesi Jesu esikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi kuyasukuma umoya kwesinye isikhathi kunezulu elingalihle ikakhulu lijala ukwenza ukudiliza impahla zabantu kungaba zithola ukuthi sokudiliza izindlu amabele achiyela lele phansi izulu lankona liyabe lisina ngesiqhotho ilo moya omkhulu kakhulu kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelana nezinto zesintu so ngokunjalo kukhangelele ukuthi abantu bakithi bakunanzelele bakuhloniphe bakulandele ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto kungumkhuba wokuthi kufanele abantu bakulandele angiboni ukuthi kufanele ukuthi bashiyane lezinto zakibo ngoba abantu labo uzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba dube kwakuyikuthi silandele okwethu lathi esakuthilwa ngubabamkhulu yikho kusengakuthiwa singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu
kwalamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa le nduna uMathema owenxameni asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu silo ntungameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibale encwadini ezikhronike zesibili isahluko sesikhombisa indima yeshumi lane, Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukukhumbuza abanye ababeyizwile kumbe lalabo abangazange bezwe lapho esasibale khona kuthi kufuneka kanje bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo uyabona lingxenye-ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula lingonakala ngithi ilizwe lingagula lingonakala lingachaphazeka lingabanxele lingaswela ubunandi lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo njengoba uyatsho lapha umbhali uthena abantu abakankulunkulu kumele bafune ubuso bukankulunkulu baphenduke ezindleleni zabo ezimbi indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe abantu abasahloniphi lempilo zabantu seziphunga ukuthathwa mahlayana nje abantu abasakwazi ukuthi bahlale phansi bakhulumisane into abasebeyazi ukufuthelana lokubulalana lokuthukana into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe okunye izinkokheli esilazo emakhaya emsebenzini lapho esihlala khona lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba abanye babo benza izinto ezimbi ezigulisa ilizwe. Ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu. Uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi kungakanani nento eyedlulayo, into engasi ezulwini, into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso. Into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi uyazazela umnikazi. Kakuzwa, kakuphuntshuthwa, sengithi akukhathalekile ukuthi ngubani, indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi. Yebo, abantu bangazikhuluma abanye baziphike, izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo, ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi, silungise ilizwe lakithi liphile ngcono, sizwelane, sihawukelane, sixolelane, sithandane, sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo. Ngisiyekele ubungina mina, wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani, ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi. Sikhule baba, siyacela philisa ilizwe lakithi, sitshiya nile ndlela zethu ezimbi ezisibulala emphefumulweni, sibulalele ilizwe lakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatinela kusasa. Sike singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli, igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha koBulawayo, yimi umnikazi we-skin care brand okuthiwa Indalo, Indalo Skin Naturals. Indalo yi-skin care yokuqala eZimbabwe eyenziwe ngomsuzwane abajayele ukubiza bathi izumbani. Kwayenzwa ama-test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama-COVID symptoms. Kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama-benefits amaningi kakhulu for i-skin. So sasesithatha-ke lo msuzwane, saqalisa ukupheka ngawo amasepa, ama-face cream, ama-exfoliating toners, nama-detox masks, ukuthi sisize abantu bathole ama-natural skin solutions for ama-problems abangabe behlangana lawo.
Yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziba?
Acne, ama-blackheads, ama-dark spots, i-hyperpigmentation. So ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela e-natural. Sisebenzisa ama-indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe. Indalo yi-skin care yokuqala eZimbabwe abathi yi-vegan and 100% all-natural skin care. Ukuqala kanjalo as i-vegan and all-natural skin care, so kusisize kakhulu ukuthi i-brand yethu iyazakale ndawo zonke. Khathesi siyathumela ama-products ethu e-UK, siyathumela kwamanye ama-countries as well, and okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha koBulawayo e-emergency pharmacy. Ama-products ethu atholakala e-emergency pharmacy ku-Robert Mugabe between 8th and 9th Avenue koBulawayo. Kwamanye ama-cities siyaposta via i-FedEx. And then ku-social media lingathola ama-pages ethu awendalo ku-Instagram, lako Facebook, Indalo Africa's Naturals. Lami lingangithola kuma-social media platforms, ku-Facebook, Instagram, Twitter, ngu-Princess Noma Siziba on all platforms. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu kungadinelo kusasa. Kweze midlalo ulizwe sweswe umkakachi omoja oikambu lo midlalo wenguku elebulawayo Chiefs utembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe sanda kuqhatshwa ukuba umqeqeshi omutsha weqembu lebulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa kobulawayo. Lo mqeqeshi uyathokoza kakhulu ukuba usephendikile njalo ukuzoqeqesha kusigaba sePremier Soccer League.
Sengobulawayo Chiefs abathi amakhosi khona lapha kobulawayo Premier League. Into mina engiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngisebenza abantu nje bakholise ibhola. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes soma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onkabe ekhangele kodwa nakhona ibhola yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetha iqembu le-Talent Vision lona elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uthi uza kuqembu lebulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithe telelo kunje isifanda ongumqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe ele Mighty Warriors.
Ngabantu vele engihamba nawo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one, so most of the times I've been thinking ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokhu engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ma-program akhona alawo but waqeda ngabo-May. So ngabo-May esezanijoyina-ke lokho yinto nje esiyivumelene le club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo we-return usakhula yena sazama ukuthi kona imphakamiso endaweni zomenza zokukhotha.
Iqembu lebulawayo Chiefs liphutshile sendaweni yesikhombisa engalanini yemiklomelo yokupheleni kwemidlalo yanyakenye laphinda njalo laphakamisa lenkezu yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangele ukuba leli qembu lizakwenza njani lo nyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngathi akhangela okwakhathesi nje kubekwa ngani ukuba linkinganyana yokuthi ama-players amaningi asukile laphana hamba. So kimi mina kufana lokuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedluleleze abazenze isizini ephelileyo. So kusiba yibarometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufana lokuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu lebulawayo Chiefs lomqeqeshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze angenise iqembu le-Cholocho kusigaba se-Premier Soccer League. Ekusukeni kwakhe uqembu le-Cholocho usebenzele iqembu le-FC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco se-league. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla lezanu-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni Selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sese uqala umsebenzi kusasa kuqembu lebulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisayo ngumthembo Sithemba uGift Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.